Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 27 ngolwezi 2016 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
inhlanyelo yenkalakatha yodubo njengoba ukwazi ukuthi ngomumo lo esikiwo womnotho abantu abaningi abanelisi ukuthi bethole imali yokuzithengela inhlanyelo
Abalimi abanengi bakhala ngenhlanyelo nanku isikhathi sokulima sesifikile.
Bashayelwana bamaqembu aphikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende bangapha bamhlopha babe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Uhlelo lwabasakhulayo sibhace ezizweni lembongi mhlabeleli ubongani Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa izakhamizi eziningi zingakabambi inhlanyelo ngenxa yezulu elikhanyali salela phezulu bakhona sebeqalisile ukulima endaweni ezitshiyeneyo kulandela insewula enenge viki edluleyo. Abanye asebeqalisile ukulima izakhamizi zeBinga North lapho izulu elibikwa line kakhulu ezigabeni ezifana leManjolo lesiyabhuwa. Kodwa abanengi bakhala ngenhlanyelo sixoxelo meli weBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda
linile ezulu elikhulu endaweni ezifana nabo manjolo linile ezulu elikhulu endaweni ezifana nabo siyabhuwa abadala nje sikhuluma kanje hayi sebebhizi sebengena emasimini bazama ukuthi labo behlanyele belungiselele umnyaka wokulima lo ozayo
Inhlanyelo kabaladubo lokuyithola.
Inhlanyelo yenkalakatha yodubo njengoba ukwazi ukuthi ngomumo lo esikiwo womnotho abantu abaningi abanelisi ukuthi bethole imali yokuzithengela inhlanyelo njalo njengoba nawe ukwazi ukuthi abantu abaningi imisebenzi yabo ilahlekile ngabala ndlela abangathola ngayo izimali uhulumende uke waletha inhlanyelo yokuthiwa ke ISM le kuthiwa i-presidential scheme kodwa njengesukwini njalo njengenjwayelo inhlanyelo le lapho ebakhona kubonakala kulamasotsha lawa ahlala asemakhaya kubonakala kulabantu abezombangazi abebandla leZANU-PF njalo kutholakala ukuthi abayitholayo le nhlanyelo yilabo baziwayo kuphela ukuthi bangamalunga ebandla leZANU-PF so ngenxa yalokho silexuku elabantu abasidinga ukuthi abangabe bengelahlupho lwenhlanyelo ngoba ibandla labo kuyilo elibusayo elinike elikwanisa ukuthi lisebenzise i-tax yomuntu wonke ukuthenga inhlanyelo ithengela kodwa labo abayisekelayo kodwa nje bese siba labaningi njengoba ukwazi ukuthi iBinga North yi-constituency ye-MDC so ukuthi ukuthi abaningi abantu kabanelisanga ukuthola leyo nhlanyelo
Inkomo zona seziqinaqinile yini ziyalidonsa sebelikhuba umuntu elime imfolo emningi ngelanga
Wonzima inkomo esifwenza phakathina kwenyanga lezi ezidlulileyo kutholakala ukuthi abalimi besebekhipha inkomo zabo endaweni lezi ezingani zobile ezingelamanzi bezama ukuthi bezithathe bezifaka endaweni lapho kungani kulamadlelonyana inkomo ezinjengalezo hayi ezinye zakhona ziyazama but inkomo eziningi ezingatholanga indawo ezifana nazo nalezo hayi azikaqini lezo nkomo yikubamba ngamandla sibili ukuzingenisa emasimini
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edale leParliamente sixoxela ekhona leBinga Ikhansili yakobulawayo ithi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho kuyaqhubeka njalo akuthembisi ukuthi kuza kuba lobubelo nxa izulu lingananga okwaneleyo. Ngalokho ikhansili le isikhudaze uhulumende ukuthi ephutshise uhlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project. Sixoxele umgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kumunicipala ukansila Siboniso Khumalo yena othi amanzi alethelwa uzulu ngenkonxa zamabhawuza lawo kaweneli.
Akweneli kodwa kuyaphungula udubo mbijana ngoba ukuthi amabhawuza azaseva abantu nje ukuthi kuphungule udubo awusuyaso solution. Vele imkhuhlane sakwamanzi ebalushaesabele kahle ukhona lokho kuthe kunazelelayo ukuthi omama esikhathini lapho kunaba kunamabhawuza khona esibraneni kwezikhona ezi-right khona babe abaningi kakhulu.
Lina njengekhomithi ebona ngezamanzi kuyini kathe selikwenzayo ukuthi kuqedwe lolu hlupho?
Sesizamama ukuthi sikhulumisane no-government ukuthi atleast uzinwa ukuthi asiphe amabhawuza ngale enyama yendlozi abukhanga into yakhona kanti usevumile uzinwa sasesukuseleaphanisela ukuthi njani isikhathi uziranela eniboleke uzoleke kuyizinwa uyathembisa sikizwe. But okuqakathekile kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyangenela odabeni lolele ukuthi izambezi wota lenogwayihlangalo akaphele nesifundi kwenziwa njani afaka ama-resources kakhulu ngathi endaweni yakhona le kuzambezi wota.
Abantu elihlala labo bathini emawadini enu kuyini elikubonayo khona ngapho ephelandaba liphumula?
Iziphithiphithi okunye kathe sebebona i-mileage ku-politics sokuhlupha emanzini manje ngoba abantu bakhala sikathi sebatshela into ezingahambelaniyo lani lenhlalakahle yabo seqasa udinga ukuthi bafuna udingela ama-vote of 18 abanye nje abangabibaseduzane khona bayalwa ukuthi bona bafuna ukuthi babe yibao njani abakhangela indaba lwamazihlunu kodwa generally abantu bayayemukela uncedo lwazizawukhansile ngalo ngamanzi nalawo sila ezinye impendulo ngoba nxa kuvele unkulunkulu engasinikanga amanzi akhona kuba nzima ukuthi sithi siqamba amanga wasemadama kufela lutho umzima nathi esidecommissioniwe ulowa mzima nto udecommissioniwe sosekuapha nayo njengokuthi uthatha amanzi asukangati esuka kunyankunde lakuntabezi.
Lo ngukhansila kaward 27 ephelandaba West lephumula South kobulawayo umnumzana Siboniso Khumalo ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kuleli dolobho. Sixoxela ekobulawayo. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Awin bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
bibawa
silale mawin bibawa silale mawin.
Lingali tshona njani ke zulukandaba lapho likhona khona ngapho nge ngemakhaya lamhla-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngilo mnumzana-ke uDavid Mkhabinyana Ngwenya siyakwazi sibili inyanga enkulu ubaba uNgwenya ukhona ngale-ke kobulawayo siyakwamukela umoyeni baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga Dube.
Yes, cela ubingelela abalaleli baba.
Hayi ngiyalibingelela abalaleli lonke emakhaya.
Ngithemba ukuthi bakuzwile sibili kakhulu. Ye akusitshele baba Ngwenya ukuthi nxa sikhuluma ngokucela izulu kambe kuvele kwenziwane kuqaliswa ngaphi kusiywa ngaphi?
Nxa kucela izulu asithi thina okwakuqala izinduna yizo okufanele ukuthi zizimisele zitshele abantu bazo ukuthi bakuhloniphe ukucelwa kwezulu bengazibatsho ukuthi lilungelo labo ukuthi bale ngoba zona izinduna kufanele zingena amasiko aboyise labokhokho babo yikho bezinduna zamasiko yikho nxa kucelwa izulu zona izinduna ziyakhipha abantu ngezigaba ngezigaba ukuthi kabaye khona lokucelwa khona izulu kungabi khona ozakuthi yena hayi mina ichurchi yami kayimvumeli lokho ngoba nxa esesenza njalo uyazonela laye awonele labaningi kwesokusithi
singathi-ke ungakaqhubeki khonapho nxa kuwukuthi sokuyenziwe khonokho kuvele kuyiwa ngapi lapho kucelwa khona izulu leli?
Kulezi ndawo kuthiwa imtolo, kule ndawo edula, kule ndawo kwamanyangwa, kule ndawo konebane, zonke lezo ndawo kunye lenjelele ziyacelwa izulu. Kube sokusithi lona izulu lingana lamhla libe lolaka olukhulu, libe lomoya, kusisa kwakhona akufanelanga ukuthi abantu bayelima, kufanele bazile, baze bayelima ngelanga lesithathu elilandelayo. Yikho kusho ukuthi konke khona lokhu kungumlando wezinduna, akufanelanga zivume ukuthi laba bamacawe benze intando yabo phakathi kwezigaba.
So-ke nxa sokucelwa khompana-ke izulu, ohamba khona ngale enjelele umbani, osalayo umbani?
Ngezigaba ngezigaba kuvele kulabantu abakhethwayo abahambela wona lowo msebenzi, bekhethwa zinduna, bekhethwa zinduna ngezigaba ngezigaba, bebe sebehamba-ke besiya khonale.
Ye nxa sokufika khona ngale-ke selicelwa-ke izulu, livele licelwa njani? Kuyakhulekwa, kwenziwani baba ngwenye ngamafitshane nje?
Nxa ucelwa izulu kutshelwa bona abangamalinda abalinda zonezo zindawo ukuthi hayi silapha nje kuzecelwa amazolo, bona yibo sebezanika umlayo wokuthi kwenziwe njani ukwenzela ukuthi izulu lingabi lolaka, izulu line kuhle, njalo abantu babahloniphe bonke bona labo abantu okucelwa khona izulu, abantu bangazibenza intando yabo kunye lezinduna lazo azibahloniphe abantu abasicela khona izulu, bengazibaxokozela, bengazibakhetha babo. Konke lokho kuyabe sokusona sokubangela ukuthi umkhadi uchwaqe.
Siyakuzwa-ke kakhulu baba ngwenye ukuthi isikhathi nje sesihambile, kodwa singathi lo nyaka seliqalisile yini uyacela amazolo?
Ye, sekwakuqaliswa, sekwakuqaliswa silile ucela amazolo, acelwa khona lapho kubo-August. Khathesi kakusayiwa, akusacelwa lutho ngoba izulu selisina seliduma sokuhlonitshwa.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke baba David Mkhamenyana Ingwenya, inyanga enkulu ekhona ngale-ke koBulawayo. Sibongela kakhulu ukuthi sibe lani namhlanje kuhlelo lolu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hayi, ngiyabonga.
Ye, zulu kandaba sihlanganeni njalo singabaphilileyo ngeviki ezayo ukuthi sixoxeke ngokunye okutshiyeneyo okwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Oliver lisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Awin bibawa
silale mawin
bibawa
silale mawin
silale mawin
bibawa silale mawin.
Lo ngumsakazo wenu, umsakazo kaZulu, umsakazo weStudio 7 lisizwa sisakaza singapha esikhodlweni seMelika eWashington DC. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ye, ngiyabonga kakhulu, nami ngibingelela abalaleli bonke abasilaleleyo.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela kusambulelo chapter ka-14 verse ka-13. Ikakhulu-ke ngicabanga ukuthi namhla sikhuthaze abantu jikeleli abeZimbabwe, usapho lweZimbabwe abahangabe ngxenye umuntu ekhala elahlekelwe yisihlobo, ebhujelwe isihlobo sakhe, kumbe ngumama kumbe ngubaba ebhujelwe ngumntwana. Mbona ngani bengifuna ukuthatha isikhathi imzuzwana le esilayo ukubakhuthaza nje ukuthi sike sikhangele lolu daba lokufa, ukuthi kanti nxa khona ukufa siza kukhangela ngelihlo likaNkulunkulu. Uvele yena ukubona njani ukufa? Ngenxa yokuthi ngesikhathi esiningi siyabe sidabukile inhliziyo zethu, siyabe sidanile kakhulu uba sesithiwe izihlobo. Kulungile njalo ukuqondele lokho, kodwa namhlanje bengifuna ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi kanti silena uNkulunkulu ukukhangela njani. Singabala laphana lona umbhalo, siyananzelela ukuthi uJohn loba esithi yena kuvesi ka-13 asengisizwa ilizwi elivela ezulwini lisithi loba uthi babusisiwe abafileyo befela enkosini. Kusukela kulesi sikhathi impela babusisiwe kusho umoya bazaphumula ekuthikahlikeni kwabo ngoba imisebenzi yabo iyabalandela. Ngokuloba kwaJohn uthi yena babusisiwe kokuqala abafele enkosini. Kutho ukuthi nxa uNkulunkulu ekhangela umuntu esifa thina ngapha emhlabeni siyabe sikhala, kodwa uNkulunkulu ngale uthi hayi umuntu lowo ubusisiwe. So thina ngapha siyabe sidala ngalezo, kodwa uNkulunkulu yena uyabe ebona into eyenzakeleyo enhle kakhulu nxa umuntu lo efele enkosini, ngenxa yokuthi uthi yena kutho ukuthi ukufa komuntu lo ukufa kwabangcwele uNkulunkulu uyakuthokozelela. Kutho ukuthi umuntu uyabe sedlule esigabeni esinzima kakhulu, uyabe sedlule esigabeni sokuthi engxenye ube ngafa engasamazi uNkulunkulu, kodwa nxa efe elokhu emazi njalo ezinikele kuye, ilizwi likaNkulunkulu lithi umuntu onjalo ubusisekile. Ibalele lithi ubusisekile nxa silikhangela ngokulotshwa kwakho ekuqaliseni kwesiGreki, lithi ukuthi umuntu lo ulenhlanhla, kumbe umuntu lo uthole inotho, kumbe singathi umuntu lo ube ngcono kulabanye. Kuyamangalisa lokhu nxa sikuqathanisa sikhangela ngendlela thina esikubona ngakho. Kuthi uNkulunkulu yabe sebonile ukuthi kuthi umuntu lo ukwanisa ukwedlula isidaba leso waphuma waya ngale weza kuye kuyinto ezayehlula abanye abantu abaningi. Ngakho-ke sibili nanzelela ukuthi laphana lithi lona babusisiwe nxa umuntu efele enkosini. Kutho ukuthi nxa umuntu engafelanga enkosini uba sodubo kakhulu ukuthi uzaqhubekela phambili-ke usuchikachika ukuze kube naphakathi, ikanti lo odubeke lapho esesemhlabeni kodwa esiye ezulwini ungcono. Sinanzelela indaba lana ekaLazarus lendoda leyana eyayiyisinothi, ulazarus wayechikachika kodwa waphumelela wayangena phakathi kokuphila okunaphakathi, ikanti leyana indoda eyayisidla izibiliboto yehluleka. Kutho ukuthi akutsho ukuthi uNkulunkulu uyazonda ukunotha kwabantu, kodwa uyabe ekhangela inhliziyo yomuntu. Unganotha ungene ezulwini xa inhliziyo yakhe ilungile. Njalo okunye engikunanzelela okwesithathu ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi bazaphumula ekuthikathikeni. Kutho ukuthi isikhathi esiningi kumele sinanzelele ukuthi singafisa ukuthi izihlobo zethu kwezi sikhathi zisile zehluleke ukusila, kodwa kutho ukuthi kukhona ukuphiliswa lokusiliswa okuba khona nxa umuntu ephuma kulo mzimba owenyama, umzimba lo obuthakathaka, umzimba lo obolayo kwale mkhuhlane, isiyangena emzimbeni uNkulunkulu amnika wona omutsha.
Kulugqibe uhlelo ngomthandazo mfundisi ubabeke enkosini abalahlekelweyo lamhlanje obukhuluma ngabo.
Ngakho namhlanje ngithandaza sithandazela wonke umuntu olahlekelwe yisihlobo, abangane abaseduzane naye. Siyathandaza ukududuzwa ngumoya oyingcwele, sasibathandazela uNkulunkulu abasize abanika induduzo engeke yalethwa ngumuntu. Namhlanje ngegama likaJesu esithandazela njalo aselokazi izimpendane ezikhona, uNkulunkulu azethele abe nguye-ke ozivikelayo, abe nguye ozazinika izinto lezi umuntu abe ezidinga empilweni. Ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga. Sibe sonke njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo ovuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lembongi njalo engumhlabeleli uBongani Ncube, yena osethule idlalade lakhe elitsha ele-DVD elengoma edume kakhulu, ingoma eyaziwa ngabanengi ethi yona ngibhace ezizweni.
Lachithwa nqasana kwenzenjani igazi eMorogoro, waphenjwa ngoba nomlilo wasentumbane, yabhalwa kutheni Grand Plan. Kukhona okunuka santungwana ngendaba yama-distance. Ikuliphi i-carbot idumbuchena reporting, yadalwa ngubani i-moment of madness? Bangaka ababulawa yigugurawundi, baboshwa yini abababulalayo? Sebabuya na abanyamalalayo? Asabuthwa yini amathambo emigodini? Yasihlanganisa yini isizwe unit accord? Ngiphenduleni bakwethu, angazi lutho, ngibhace ezizweni.
Vuka Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyakwamukela wethu, ngiyabonga.
Susebenzile, suze wethula le DVD.
Yebo futhi ngathi igalade lithi war of peace activity yethi ngibhace ezizweni just ngishintshisa isihloko nje ngokubona ukuthi abantu abaningi bayithande kakhulu le ngoma ethi ngibhace ezizweni.
Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni. Benziwani abalahlwa licala kwi-Lovel scandal? I-SAP yayithi benze nobaba. Seyathuthukiswa yini Matabeleland? Isifundwa yini imbali yeziprayizi kolweni? Zezihlonitshwa ngokulinganayo na indima eZimbabwe? Zilokhu ziqala ngalimi lunye na iindaba zelizwe? Zelikhulunywa yini iqiniso emsakazweni? Ngobani abadlala kumahlolanyama? Isatholakala yini ingwevu emadlodlo? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Kona wawucabangani lapha uze uyilobe lingoma nkondlo usithi wena ngibhace ezizweni?
Hayi, ngangibone kakhulu ubuhlungu esibufaceayo ngase ngihlala phansi ngacabanga ukuthi kanti size sifike la sikhona namhlanje kwakuhambe kanjani. Ngathola ukuthi mhlawumbe phambilini kule mbuzo engaphendulekanga mhlawumbe kulapho esabuyise phambi kwakhona zikhona ezinye izinto ezingazange zilungu ezidala ukuthi size sifike kwisituation esikuyo singabantwana baseZimbabwe.
Ke sizwe uZwelihle.
Zwelihle, ngikuphuphe ngaphesheya komfula wegazi. Zwelihle, ngikubona ungaphesheya kwechibi lezinyembezi. Yekho izwe elingafelwa nkonyana engilibone ebuthongweni. Yekho izwe labakhomba ngophakathi engiliphuphile. Lonke uguqaba lukamvela inqangi luphenduke iziqumama. Beyilahlile inhlupheko abantwana benhlabathi. Zingekho iziceli, wonke abantu beyizicebi. Kungadliwa, kulinywa kuleliya lizwe. Kungathukuthelwa, kuthuthukiswa. Kungacaphukwa, kuphucuka. Zwe le ntokozo le ntuthuko ngikuphuphile. Awu, phupho lami nginika ithemba. Zwelihle, ngikubone ephusheni. Zwe lokuthula lenjabulo ngikubone ebuthongweni. Yekho izwe elivikelekile engiliphuphile. Abadwenguli lezihlwangudla ngokungaziwa. Amasela lezinswela boya kungasekho. Zingekho izigebengu ezigiya ngokuchitha igazi. Engekho lozondla ngemali yezinyembezi. Kuphathelwana kungathathelwana. Zwe le nhlonipho lenhlakanipho ngikuphuphile. Awu, phupho lami nginika ithemba.
Amadlalade wona sulamangaki ngele singaki leli lama DVD sulamangaki?
Ngathi mhlambe idlalade lami lokuqala War of Peace ubongane hamba yedwa kodwa ngengakhiphela inye ngo-2008 ngihamba lethemba lamangulu ngase ngikhipha ke le War of Peace ngo-2016 ngenza i-DVD kanti idlalade lizayo lizophuma ngomnyaka ozayo ngo-April.
Hayi, siyabonga mfo kancube, sikufisela inhlanhla kukho konke okwenzayo.
Ngiyabonga.
Bathi umphehlo kawalelwa kanti njalo imitha ngokuphindwa. Siphumeke enkundleni ngongibhace ezizweni.
Seyathuthukiswa yini Matabeleland? Isifundwa yini imbali yeziprayizi kolweni? Zezihlonitshwa ngokulinganayo na indima yeZimbabwe? Zilokhu ziqala ngalimi lunye na iindaba zelizwe? Zelikhulunywa yini iqiniso emsakazweni? Ngobani abadlala kumahlolanyama? Isatholakala yini ingwevu emadlodlo? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni. Zingenaphi ingane zeZimbabwe empini yeCongo? Selaziwa yini inani labantwana abafela khona? Aphiwa bani amadayimani aqhagwa khona? Asingenela noma angeniswe emapulazini amawoveti? Asekwazi yini ukulima kwenelisa isizwe? Asayithola yini imisebenzi ama-green bomber? Bafundiselwana umoya omubi abantwana bezilungile? Sezakhiwa na izindlu ezadilizwa ngumrambatsinwa? Kuyoze kube nini ingane zeZimbabwe zifela kuLimpopo? Uyahlatshwa yini umkhosi nxa bedliwe zingwenya? Kuphenywa nini ngabadlwengula endleleni bebalekela eSouth Africa? Libalwa ezandleni zikabani igazi lengane zakwethu elichitha emazweni? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni. Yize bani elibalekelwa iziphofu? Babonene abantu abangaboniyo? Amadokotela lamanesi abalekani? Agxoshwa yini amatisha abafundi besala? Bashayelwana bamaqembu aphikisayo na? Mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende? Bangapha abamhlophe ababe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi? Bathuthukiswa kanjani empumalanga? Entshonalanga bebulawa. Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Thank you.
siyabonga ubongani ncobe imbongi edumileyo ebekuhlelo lwethu lwabasakhula Inkosi ingoma emnandi ingoma ehlatshelwa ngusifiso Ncwane esihlephune kudlalate lakhe elilesihloko esithi Baba ngiyavuma eqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje nje kungesonto sitshayela lonke makholwa kwaneleke okwalamhlanje mthokazi omuhle kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ezinye izakhamizi seziqalisile ukulima endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kulandela izulu eline ngeviki edluleyo. Kodwa abaningi bakhala ngenhlanyelo. Kuhlelo lwabasakhulayo besipace ezizweni silembongi mhlabeleli ubongani Ncube. Kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.